Inengi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba uNkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflush yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflusha ngoba kuyabe kukhiyiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi it's not good for a human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu. Ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungakathethi ukuthi unecala. Thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi bengahlala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akim Hlanga laye uvumelane loNkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyo zayona ngaba kuhlala inyamazana hatha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabovele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula sebelama-TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa. I-flushing system iphakathi iphandle kwama cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi.
Olwela amalungelo oluntu uNkosazana Abigail Mphambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapholisa. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulungise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke.
System into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bakutshele ukuthi indawo leyana ngiyabo zibani. Pho ke soon and very soon ngizabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba indawo ekwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally. So again mase sikhangele indaba ye-Human Rights Commission, we are having a tendency yokuba lama-commissions which are toothless. Ama-commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili gabakhanye phela indaba le yayiso ndawo yentsha. The commissions have been there and across the country, I can assure you, this is the situation.
Iningi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni yeBulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga. Bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.